sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-8 Nhlolanja 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
my economic plan is about investing in places and people that have been forgotten. So many of you listen to me tonight, I know you feel it. So many of you felt like you've just simply been forgotten.
Umongameli Joe Biden usechaze elemelika njengelizwe elingena ebunzimeni kodwa liphume seliqinile isaka njalo selibambene kulalokho eliyabe likho ekuqaleni kodubo.
Kona ngathi into eyamukeleka ayenzwa amapolisa namanyathelo futhi kabose wonke umuntu sayigoma.
Amapolisa athi asebuphe abantu abangamakhulu aphezu kwayisithupha 636 phansi komkhankaso wawo wokulwisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa.
Empeleni akulanto enhle nxa ama-results engaphansi kwekota yabantwana ababhalele kumbe emakhulu kancane kule kota.
Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union ithi lanxa ihalalisa labo abanelise ukwenza kuhle kumhloliso yeZimsec ordinary level, inani liphansi kakhulu njalo impumela yakhona kabaziqhenyi ngayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Joe Biden usechaze elemelika njengelizwe elingena ebunzimeni kodwa liphume seligcine saka njalo selibambene kulalokho eliyabe likho khona liqala ukungena kudubo. UBiden ubesethula amazwi akhe awesimo sesizwe iState of the Nation address izolo ebusuku esigodlweni seThe House.
UBiden uthe elemelika lizaphinda njalo liphume ebunzimeni elikubo okwakathesi ligcine saka.
2 years ago the economy is reeling. I stand here tonight after we've created, with the help of many people in this room, 12 million new jobs, more jobs created in 2 years than any president's created in 4 years, because of you all, because of the American people.
Kuminyaka imibili edluleyo umnotho welizwe lethu ubumi manzonzo, kodwa ngimi lapha nje namhlanje sesisungule imisebenzi eyizigidi ezilithumi nambili, okuyimisebenzi eminingi kakhulu edalwe ngeminyaka emibili kuphela. Lokhu kwedlula bonke omongameli abakwenza ngeminyaka emine.
And 2 years ago democracy faced its greatest threats in civil war, and today, though bruised, our democracy remains unbowed and unbroken.
UBiden uthe kuminyaka emibili edluleyo ubhubhane lwe-COVID-19 lwavalisa amabhizimusi lezikolo lwavimba okunengi. Namuhla i-COVID-19 ayisiyo ekhokhela impilo zethu, kutsho uBiden. Wengezelele wathi kuminyaka emibili edluleyo elemelika libhekane lobunzima obukhulu selokhu kwaqhamuka impi yomvukela.
My economic plan is about investing in places and people that have been forgotten. So many of you listen to me tonight, I know you feel it. So many of you felt like you've just simply been forgotten.
UBiden uthe icebo lakhe lokuvuselela umnotho welizwe libalisa ukuthuthukisa indawo ezingananzwayo labantu abahlala kuzo.
Maybe that's you watching from home. Remember the jobs that went away. You remember them, don't you? The folks at home remember them. You wonder whether the path even exists anymore for your children to get ahead without having to move away. Well, that's why, I get that. That's why we're building an economy where no one's left behind. Jobs are coming back.
Kungaba nguwe obukeleyo usendlini. Uyakhumbula na imisebenzi eyakuphunyukayo? Uyazibuza ukuthi kambe ikhona indlela engavuselela impilo yakho ungasukanga elizweni na. Ngiyakuzwa. Yikho sisakha umnotho ongakhethi muntu. UBiden ukhuthaze amalunga ebandla lama-Republicans ukusebenzelana ndawonye nabebandla lakhe esithi njengoba besebenze bonke kuhlandla lombuso wakhe leminyaka emibili edluleyo kabuni kulesizathu esingakwenqabela lokhu.
Ukuhlaziya amazwi kaBiden sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Tim Muringai.
Amazwi angathi wona aqakathekile for the country to see ukuthi siyangapi njengelizwe. Sizwe ekhuluma ngokwe infrastructure development for the future, le social security, le Medicare, abantu abadala labantu abasebe retire ukuthi it will be guaranteed abasoze bayiqume to make concessions lama bizimusi. Sizwa ukuthi ama Republicans abese buya lombono ukuthi kumele baqume ama retirement savings lama medical Medicare yabantu abadala, but bona bathi hayi abasoze bayenze yona lento. And yena umongameli uthe yena uzayi veto uyala ukusayina ilaw yona le.
Ngokubona kwakho akukhulumileyo uBiden, ungakuqathanisa yini lokwakungakhulunywa ngumongameli Donald Trump? Njalo ubona ungani elakusasa ikakhulu sikhangela ukhetho, abantu bazamvotela yini umongameli Joe Biden ngemva kokuzwa amazwi akhe lawo?
Mase sicompare ngokubona kwakhe lo mongameli wayekhona uDonald Trump, sibona ngathi ama-Democrats lo mongameli Biden bangathi bayakhangelela abantu bonke belizwe, not ama-interest amabhizimusi. Ngoba siyakwazi ukuthi ama-Republicans wona ngokwabo ba-believe in free government, less taxation. But siyakwazi ukuthi i-government ngokwayo ayikwanisi ukulungisa imali, so they have to tax abantu. Ama-taxes wona lawo sibona ngathiwa i-government ithi yona izaquma ama-taxes kwabantu abaholayo izimali ezingathiwa ngama-400,000 and less, and then abantu abahola above 400,000 iba bazabhadala the top 1%. Okunye okukhulunywe ngupresident umongameli upresident Biden yikuthi iAmerica izancedisa iUkraine empini yayo lapha ehluphana layo leRussia until the end. So khonokho sikubona ngathiwa i-domestic policy zakhe le international policy zakhe ngathiwa zifuna or zisupporta ngabantu abaningi phansi lonke jikelele. Ukukhethwa okubuyayo ngo-2024 next year lapha, hayi asazi ukuthi kuzahamba njani, ngoba sisalokhe simelele ukubona ukuthi yena umongameli uBiden is he going to declare ukuthi sefuna ukuparticipate against iRepublican Party for another 4 years. Ngoba singakhangela umnyaka wakhe wokuzalwa, he is going to be turning 81 or 82. So uyabe sengumuntu osekhulileyo, but ungathiwa he is still functioning, he is still viable and very visionary ngezinto aziyenzayo. So lathi lokho sikumelele. Siyabona ukuthi vele ku-Republican Party ngantu asebe ready uDonald Trump usekhulume ukuthi yena uzagijima next year. Ngiyabonga.
Hayi, lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana Tim Muringai ocubungula izombusazwe. UBiden wethule umbiko wakhe ongowakuqala idale le-Senate likhokhelwa ngamalunga ebandla lama-Republicans. Uphenyo olusanda kwethulwa lukhomba ukuba usekelo lwakhe solwehlile kancane. Sixoxe lomunye njalo ocubungula izombusazwe umnumzana Dan Moyo.
I-State of the Union ngingathi iqakatheke kakhulu ngoba yenziwa every time vele ma ukuzoba le new congress upresident kumele address ilizwe jikelele ngesimo somnotho welizwe iAmerica has proven ukuthi umkhonomi wayo ustrong kakhulu. Into ehluphayo nje yiyona le inflation ukukhuphuka kwentengo zezinto ezifana lokudla le petrol le lakho konke nje okunenge and into enkulu engathi uhulumende uzama ukuyilwisa leyo. Unfortunately ukuthi unqobe i-inflation kuzomela ukuthi i-demand for imisebenzi yehle. Kodwa sibona umkhonomi we-America uqinile ngoba imisebenzi ilokhu iminengi, even though sibona amanye ama-sectors afana le-housing, i-banking, mortgage banking, lama-tech industries. Sibona sebeqala ukuthi ba-lay off abantu emisebenzini ngoba ama-business asehlupha ngenxa yokukhuphuka kwe-interest rate. I-interest rate le ikhutshulwa nguhulumende ekulweseni i-inflation. So I think eventually i-inflation ingayehla, le misebenzi ilokhu iqinile, kusho ukuthi hayi umkhonomi we-America uzoqhubekela phambili uqinile and uBiden uzothatha esingathi thina he will praise ukuthi ihulumende wakhe has been the best ekuproduceni imisebenzi.
Ngokubona kwakho yena uBiden engaba esenza kuhle na ikakhulu emzameni yokuvuselela umnotho welizwe leMelika?
UBiden wenza kahle impela ngoba izithembiso zakhe asinikezwa zona ekhampenela ukuba ngumongameli we-America simbona ezifeza lezo zithembiso ngoba wathi yena inhloso yakhe ukuthi alethe i-manufacturing back to i-America ukwenzela ukuthi i-America ingadependi kakhulu kwamanye amazwe for i-manufacturing, amazwe afana labo-China. So sibona ama-industry amaningi asephendukile la e-America. Amakhampani amaningi sizwa kuthiwa baya expanda ama-factory yabo lapha e-America and that's why sibona le misebenzi iminingi kakhulu la abantu abaningi. I-unemployment rate khona manje iku-3.5%, which is the lowest lapha eseke yaba khona for ama-decades. So lokhu yizo izinto ezikhombisa ukubana uBiden wenza umsebenzi omuhle ojabulelwa ngabantu base-America and siyabona futhi ukunceda wakhe akwenzayo abantu base-Ukraine ngokuba supplier ngezikhali zokuthi balwise i-aggression esiyibonayo ivela kuRussia kuPutin ozama yena ukuthi athathe over i-Ukraine ngodlame ngoba engafuni, ngoba esithi akafuni bajoyine ibandla le-NATO. So I think uPresident Biden across the world ngathi umhlaba nje wonke jikelele umsebenzi wakhe uyathokozelelwa kakhulu ngamanye amazwe lawo.
Hello-ke ngumnumzana Dan Moyo ocubungula izombusazwe ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseVirginia. Amapolisa athi asebophe abantu abangamakhulu aphezu kwayisithupha 636 phansi komkhankaso wawo wokulwisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa obizwa ngokuthi Operation No to Dangerous Drugs and Illicit Substances osungulwe ngeviki edluleyo. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi wazise izolo ukuthi ngomvulo kuphela babophe abantu abangamakhulu phose amathathu 277. Phansi kwalolu hlelo amapolisa amisa abantu mahlayana amabhasi lezimota emgwaqweni eguduza impahla edinga izidakamizwa ezigoqela insangu, i-crystal meth lezinye ezitshiyeneyo. Kubotshwa bonke abathengisa lezi zidakamizwa kanye labazisebenzisayo. Kodwa abanye bathi endaweni yokuthi kubotshwe abantu abasebenzisa izidakamizwa lezi, uhulumende kumele abethulele inhlelo zokubaphathisa ukuthi bachiyane lalumkhuba. Abalwela amalungelo bona bathi besabela ukuba abantu bengagcina behlukuluzwa njalo sokubotshwa labamsulwa phansi kwalolu hlelo. ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lo mqoqi obona ngokuqutshwa kwenhlelo zenhlanganiso yabasakhulayo eyelupane Youth Development Trust umnumzana Tawanda Mazango.
Kona hati into eyamukeleke ayenzwa amapolisa namanyathe futhi kaboshwe wonke umuntu
Zango abathi okudingwa yilabo abasebenzisa izidakamizwa ukuthi baluncedo ukuthi bahanjiswe kuma rehabilitation centers baphiwe ama social workers azasebenza labo ukuze bachiye izidakamizwa acho ukuthi baboshwe bajikelwe ejele
kuyazwakala into lezihamba kabi amapolisa kumele ayenze umsebenzi wawo amapolisa
bakhona njalo abathi kungaba lokwephulwa kwamalungelo oluntu ngamapolisa lapho eqhuba lolu hlelo ngoba siyabona ziyamiswa izimoto abantu bayehliswa amabhasi bayasetshwa ubona luqhutshwa kuhle yina kula kunyathela amalungelo okungagcina kusenzeka khonapho
kungabe kukhona sibili ama-incidents zokuthi amalungelo abantu ayethula angisho ukuthi akusokwatholakala ama-incidents kanjani kovamise sibili ukuthi lapho amapolisa ababa nama-operation kuba labantu abazakhala mbuti abalungelo abo basaphathwa ngakona kodwa ke zikhangele ibigabisa into yamathansi edakamisa leyi isilimaze uzulu isakhula abasakhombayo.
Hello ke ngumnumzana Tawanda Mazango umqoqi obona ngokuqutshwa kwenhlelo zenhlanganiso yabasakhulayo eyelupane Youth Development Trust. Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni iAmalgamated Rural Teachers Union ithi lanxa ihalalalisa labo abanelise ukwenza kuhle kumhloliso yezimsec ordinary level inani leli liphansi kakhulu njalo impumela yakhona kabaziqhenyi ngayo. Ebantwaneni abaloba limhloliso ngomnyaka ka-2022 isilinganiso phose singamachumi amathathu ekhulwini 28% senze kuhle okubikwa singcono kuleso mnyaka ka-2021. Ugainer Gumede Saidi weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli senhlanganiso ye-ATUS umnumzana Themba kuye moyo.
Sina njenge ATUS sizathanda ukuhalalisela abafundi abayenze kahle ku O-levels. Kodwa ke okunye engizaqala ukuthi ngiqale ngakho ukuthi thina lokhe kwabhalwa i-O-level kwaphuma imbiko yokulikha kwamaphepha saba mgceke. Lanxa i-examination sibhaliwe sasicele ukuthi izimseki yenze i-rewrite yama-examination sikhangele inani labantwana ababotshwayo bese siphinda sikhangela ukuthi ababotshwayo labana ngababanjwayo abangabanjwanga ke aba yenelisa ukufinyelela imibuzo lanqaba bekwazi ukuthi imibuzo ye examination kumbe njani kodwa ke sasikubeke emgceke
iziphathamandla ezemfundo zithi kungathi kulobubelo nxa siqathanisa impumela ka-2022 leka-2021 lithini ngakho lina njengababalisi kakhulu nxa sikhangela abantwana abasezikolo ezisemaphandleni
empeleni akulanto enhle nxa ama-results engaphansi kwekota yabantwana ababhaleyo kumbe emakhulu kancane kule kota kodwa ke looking at i-situation esilayo elizweni lethu nxa sikhangela imfundo khangela bona abasebenzayo bona ababafundisayo bese sikhangela labantwana abafundayo ungabuyela emuva ukhangele abantwana bona ababhalelo nyaka bale minyaka emibili kusiya kwemithathu bengafundi kahle sasikhulumile ke thina futhi ukuthi ama-exams asebuye masinyane kungani abantwana benganikezwanga ithuba lokuthi ba-recover isikhathi esalahleka ngesikhathi se-COVID okunye sifuna ukuthi sikukhangele ebantwaneni bethu abe-Cambridge sizathola ukuthi yizikolo ezilezinto zonke yizikolo ezilababalisi abasuthayo yizikolo ezifinyeleleka lula ebantwaneni nxa sesiqathanisa labezimseki izimseki ibhalwa iZimbabwe yonke izikolo eziningi zisemakhaya
Alo ke ngumnumzana Themba kuye moyo esikhulumeli senhlanganiso ye-Artus obexoxa le-Studio 7 eselubhani.
Studio 7 livuka njani basakazi bethu abahle bathandayo basakazela izindaba ezihamba phambili ye hayi isiyezwa ngaphandle kwempikiswano lokuxabana kumbe lokukhulumelana amagama eziswana sithi thina singabalandeli bebandla le-MRP thina sohlala singabalandeli be-MRP and lathi sinje khonoko kufunwa ngamanye ama-opposition party lathi siyakufuna akukho muntu oyoshiya ibandla lakhe alilandelayo alithandayo elandelela omunye umuntu lokho okuthanda ebandleni lakho lathi yikho lokho esikuthanda ebandleni lethu i-vision olayo ngebandla lakho elizawina lathi i-vision esinayo ngebandla lethu kumbe into ngeqembu lethu le-MRP okufunwa i-opposition party ezawina lathi yithe yikho lathi esikulwelayo esikufunayo noma kuhlukile imbono kuhlukene ini lathi silwela elethu isayidi ezi-MRP ngiye kuthiya umuzi wakho uyehlala kokamakhelwane ngoba kuthiwa okamakhelwane uqala ukuphela kulo wakho or kuthiwe kumbe muhle kakhulu kudlulo wakho umuntu lo muntu kahlale lahleli khona nje eprice yensango hlukanini utshona ukuthi aheye okabana kusebenzi yeokabani kuyasebenzi siraiti sinjalo kungasebenzi lani qhubekani kunjalo kusebenza kwenu ishova inqoli ye phambili sibone ukuthi kuyophela kuyopheda ngani nathi siraiti la esikhona bakithi la ehleli khona imoya phansi bakithi bekani imoya phansi nje imali yokuhlola
ye hayi sanibonani Studio 7 nabalandeli mina nje ngombono wami ngicabanga ukuthi kubizanwa yikho great bekumele yihende over umbuso kubalingani bayo abangozaphu ngoba balwe bebambisene leli lizwe izami ingayenzanga ngathi yalwa yodwa balwa bebambisene kodwa-ke ekugcineni babhetreya unkomba zizama ukudiliza izabo beyichithe babulala abantu basemandebeleni so iyehlulekile ukuwubusa lo mbuso ngoba vele kayiphiwanga kwakungasiwayo umbuso ya kwakungasiwayo yasebenzisa umona lobuhwaba so ayihende over leli lizwe kuzabo ibone abanikazi ababevele bephiwe lo mbuso ukuthi bazokwenzani ngoba phela ilizwe lelo ilizwe lezithunywa spiritual being so angeke belibuse ngoba babengathiwanga leli lizwe kwathiwa kuyiwe empini lacelwe nje lela abaphindisele leli lizwe kubanikazi babo babuse sibone ukuthi uzohamba kanjani sibone ukuthi izithunywa ngeke ziphendule naye nje yabo
Studio 7 linjani hhayi siyavuka ye ngidlulise lokhu umbiko wami engukhalazayo lapha ku-Studio 7 Studio 7 ngicela ngiyacela ngiyacela ama-audio ayenza ubandlululo abakhuluma ngobandlululo lolishona lolindebele ngicela lingaba abafundi kwaba lengawadlali emsakazweni nxa sikhuluma ngento zobandlululo siyabe siyakha yini ilizwe asakhi ilizwe ubandlululo 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 Studio 7 asilufuni ngaye yimi ngaye vele ngangiwadlali wona lama odiyoze zumuntu ekhuluma ngobandlulo eshona leli ye amashona kutheni hayi 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 sikho lokhu asilweni lesilu esilwa ngakho silungise ilizwe hayi kukhuma ngomhlobo singabantu bezimbabwe sonke weza ulikhalanga weza lishona umnyanja yini konke lokhu kukhona lapho ngumsuthu yini ngumzimbabweni kasilungiseni ilizwe hayi into zobandlululo ngaye kuya ngami ngithi avalwe lingadlali ama-odio ayenza into zobandlululo ngezwa nje lizwe nje futhi lowo ukhuluma okobandlululo zifake eceleni lingadlala asifuni thini izinto ezinjengalezi ezokubandlulula abantu ezimbabwe ngiyabonga Studio 7 ngiyabonga kakhulu
sabingelela emsakazweni siyabonga kakhulu msebenzi sibingelela abalali bomsakazo kuyadangalisa kakhulu ukuzotha amazimbabweni aseyeke ilizwe labo ezandleni ezana u-p f ingane zaze zabhema i-cocaine zabhema inyawo ilizwe alisekho nje ngoba iy'ngane sezidakwa nje zidakwa izidakamizwa isekho into elungayo kodwa ukuthi bebone ukuthi sisukela sendaba sonke siyizanu izanu p f government yathathwa ngumnankagwa behluleke ukukhanda ivi namathuba omsebenzi ukuthi ingane zisebenze lesikolo ukuthi zifunde isikolo sabo siyadula isikolo sakhona sile stress akunamateachi nomgabo bengcono kakhulu unabo ngoba umgabo isikolo bengani singcono kulalokho sokuyikhona manje lamathuba emsebenzi umgabo yokungcono kunamachina umnankagwa balenza ilizwe libe west ukuthi kusiyaphela i-5 years abafuna ukuyibamba noma ukuthi bazobuya be-rigi election le kusiyaphela i-5 years lebe likuphi lelo lizwe lelo amazimbabwena avuke emaqandeni ebambisane ayovota akhiphe i-government le engalandaba labantu alandaba labazali bazo lezo ngane babalekile abazali basemazweni ngaswa ingane zisele emakhazi bhema inyawo bhema ama-drugs bhema kwa-cocaine bhema kwasani sokusela ingane zodwa emakhaya abazali babalekiswa yizani yona leyo sokucela kuqedelelwa le ngane zethu emakhaya amazimbabwena avuka evota izame ngendlela zonke ukuthi ekhiphe izanu pf ngeke kube khona lokho ukuthi ingane zibhemana nama-drugs lizwe lonke sokukhandwe izanu pf nelenganannembeza nomuntu siyabonga okhulumayo
ngosithuthwakazi omuhle livuka njani libasakazi siyabonga umsebenzi omuhle khuluma ngudawu 263 lapha egoli hayi siyabonga ukuthi abantu bayazama ukukhuthazana nje laku-social media ma ubheka kakhanya ukuthi lo nyaka ukhetho luzabe luhlukile kuzavota abantu abaningi kakhulu bephikisa umbuso lo khona obusa ngenkani ngoba izanu ibusa ngenkani ngabe ayibusi ngenkani ngabe yayekela i-opposition party isebenze ngokukhululeka ngabe yayekela ukusebenzisa amapholisa ngabe yayekela izekhi izenzele umsebenzi wayo khululeka kodwa ngenxa yokuthi babona ukuthi bangayeka lezi zinto lezi angeke bephinde bebe lawo amandla lawo abawenzi angeke bephinde bebuse futhi bazophuma so abantu bezimbabwe abalwisane lalo mkhuhlane oyizanu lo nyaka phume embusweni ngoba ngaphandle kwalokho akulanje akulanto ezalungela izweni lakithi ngiyabonga
sabonani Studio 7 sabonani Studio 7 elinjani lonke basakazi ya hayi nangilapha eSouth Africa igama ngeke ngizitsho mara ike besikhala ngayo kuleliyani lasezimbabwe isaloku saphuma sabaleka sabuya kuleliyani lase-South Africa sozama ukuphila ukuthi izizalwane zasezimbabwe azingeke zisakwazi ukuthi zizimele zona ngoba zilama-rights zingathi ziyamisa ikhanda ziyatshayo so laphana into ezicela ukuthi i-AU ingenele ingenele isize kakhulu like ekhantrini yaserwanda lakho kwenzakala semstori kulokho kwenzakala kwasezimbabwe mara yakhona ukusiza ako besicedile laphana ingenele nje ukuthi abantu bezibebeki bethole inkululeko yokuthi kungenele enye i-country ngaphandle or kwenzakale something ebantwini ababebhekeni izimbabwe hhayi abahlali balapha ngeke bakhona ukuyilungisa ngoba le ndaba inzima ngathi isithi uyayilungisa uyachawa uyabulawa awula right awula sikhali sokuthi ungazivikela wena awula sikhali sokuthi ungazivikela wena ngokwakho so laphana sokudingakala amanye amazwe angaba lo sizo lokuthi abheke izizalwane zalapha
lawoke abe ngamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele ngeWhatsApp nombolo ezithi +12024650318 singakagqibi uhlelo lwethu lalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko ebezikhokhela umongameli Joe Biden usechaze elemelika njengelizwe elingena ebunzimeni kodwa liphume seliqinile Amapolisa athi asebophe abantu abangamakhulu aphezulu kwayisithupha 636 phansi komkhankaso wawo wokulwisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje oluvalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ntambama ngo 7:30.